Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingani fuka njani mthakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 13 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe siyaphenduka njalo enkundleni yeRufaro Stadium eHarare lamhlanje ukuze uZulu ongamvalelisanga izolo athole leli thuba.
Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa elizweni osekuthiye iningi lingasazi ukuthi lenzeni.
Abantu kade sibona ngathi sibilise yeshike emthini abazakwazi bayo. Le mizwe lana bayakhona bengayi ngabantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe akuyistay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomazi okugadi.
Izizalwane zamazwe athiyeneyo bezihlala kwele South Africa seziqalile ukusuka kulelo lizwe zisiya emakhaya. Sizahlaziya lolu daba lezinye.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Isidumbu sowayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe sizalethwa njalo enkundleni yeRufaro Stadium namhlanje lapho uZulu ongamvalelisanga izolo azathola elinye njalo ithuba. Izolo inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene kwaqhamuka ukufuqana lokunyathezelana okukhulu ngesikhathi bezama ukubona isidumbu sikaMugabe enkundleni efanayo abanye balimala. Kusasa khona inkokheli zamanye amazwe ezedlula amachumi amahlanu zizavalelisa umuyi enkundleni yeNational Sports Stadium. Lanxa uhulumende ubezama ukuthi uMugabe abekwe eNational Heroes Acre, umndeni wakhe uyakwala lokhu sithi uzangcwatshwa okungaziwa khona kulandelwa isifiso sakhe losiko lwakibo lokufihla induna ngoba bathi ube induna yoqobo eyakhona le kwaZwimba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli webulili ma West edalele parlamente njalo elilunga lezano PF uMnumzana Dingi Muzi Phuthi ngokutshona kukaMnumzana Mugabe lembali yakhe.
Umgabe ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabamenye. Kukanti ke kulabanye ke abambona naye ngenye indlela. Kimi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo. Ube ngumuntu lwana othi angathi lokhu kakufuni, yiloba kurong ukuthi angakufuni, ube sima ngakho ephuthe ngakho. Iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu, ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantenga-nte. Kodwa ke okunye singabe singakunangana ngomgabe ikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi. Yebo kambe sithe sithathe izibuse uMugabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi. Kodwa ke uthe ke isifundo esesibonile ukuthi abantu laba kade bethethe umhlabathi abasoze basise ngalinye ilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama. Wakwenza lokho. Iningi labantu basemasimini bakhona. Iproblem nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza baphonga ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungela lutho.
Abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesiNgisi. Bathi yizo ezadiliza umnotho. Ngakho uthiya imbali embi kakhulu elizweni. Ungathini ngalokho?
Yeah, asikeke sithayinja sifihle umthini baba. Umsebenzi ophethwe ngupresident ubaba uEmerson Mnangagwa kathi ngokukorobha amanzi aqhuthekileyo. So sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhidlike ngesikhathi ikakhulu from 1990. Sithethi sekuba kubo 1999 kumapala sokuthatha umhlabathi. Izinto bezike zavele zawonakala. Yebo kambe singakhombela iSAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphakelana ngalomgqathi. Kodwa kasikhangeleni ukuthi aluba wasina wasina wadedela abanye kusase lesikhathi. Ukwenzela ukuthi abanye baqhubekele phambili umsebenzi. Nanku ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane. Yikho ke okwenziwa ngupresident Mnangagwa kathesi. Yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esileminyaka sihlezi phezu kwazo zisonakala. Yebo kambe wayeqale kuhle umdala kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuthi.
Hello ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi ilunga lebandla lezana PF njalo omela isigaba sebulima West edalele parliamente ubexoxa lo ntungameli inkomo we studio 7 kunjalo nje uEzra Jesus Banda intathele izindaba we studio 7 uxoxe lababaleka elizweni besiyaphephela kwele bilitane ukuze sizwe imbono yabo ngomnumzana Robert Gabriel Mugabe.
Umbiko wokubhubha kukamnumzana Robert Mugabe womukelwe ngemibono ehlukeneyo njalo ngenjabulo enkulu izizalwane zeZimbabwe ngoba bethi ufe elamacala njalo engatshongo ukuthi wabulelelani izihlobo zabo. Umnumzana Ngqobizi Maplanka uthi uMgabe waqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Kumele sikhulume iqiniso ukuthi uMgabe wayengumbulali, uMgabe wayelisela, uMgabe wathatha ilizwe lalilihle kwalidilizela phansi. Kudubeka abantu nje bamatasatasa umhlaba wonke lowo ngenxa kaMgabe. Ukuthi namhla sibe sesikhohlwa lokhu sithi thina uMgabe wayengumuntu omuhle siyabe thina selivuse singabantu abalamanga.
Umphosazana Nagizi Nkomo uthi ubuhlungu kakhulu ngoba ugogo wakhe wadlengulwa libutho lekukurawundi kwazalwa unina.
Angisoze ngimxolele cause isoja larepha ugogo wami. Ugogo wazala umama and umamami uze watshona akamazi ubabakhe. All this kungenxa kaMgabe. So uzamxolela kanjani umuntu onjalo.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ohlala edolobheni leManchester uthi abantu kabakhangele lokuhle okwenziwa nguMgabe bengasoli kuphela.
Ukhona ukuhle okwenzayo even lakhona phana ekuphambaniseni kwakhe kuningi abantu abakubhenefithayo bangabe baphuma baphasala lamazwe bahamba bayalela le ma kuwukuthi baqinisile ngento leyo ukuthi uMgabe wabulala ilizwe and all that. Abathatha amaskizwa la asebawafundile endaweni eziningi emazweni athiyeneyo babuyele bayilungise ekhaya angithi uMgabe kudala waphuma elokhu ngani esihlalweni.
Ziningi intandane ezabulawelwa abazali i-5th Brigade. Umnumzana Kingston Ndlovu ohlala edrobheni le-Leicester ngomunye wazo.
Kodwa ngifisa ukuthi kuba uyavuka phinda afe futhi avuka phinda afe futhi. Khona manje abazali bami bafa bonke ngendaba kaMgabe wabulala labo okhulu bethu uMgabe ngesikhathi seGugurawondo. Mina ngeke ngimxolele abe MDC abaqeda iminyaka yonke le besilwa lo Mgabe. Namhlanje abanye babo sebemkhuluma kahle.
Umnumzana Martin Mpofu ubele sifiso sokuthi uMgabe ngabe wafela ejele.
Sile mbuzo emningi kakhulu esingakwazi ukuthi ngubani ozasinikeza ingcazelo zayo. Kodwa hayi abantu bajabule impela ukubana isitha sesihambile minus one problem. Siyajabula kakhulu thina sithi halala.
Umuye uMgabe uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Intengo yempahla lokudla ezitolo isikhwele okuphindwe phose kabili kuyonale iviki. Lokhu sokuthiye abanengi abafana lomnumzana Ambrose Vindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZCTU besithi bona abantu bagcina betshengisela bengaqoqwanga beqoqwa indlala.
Yebo, okuyiqiniso ukuthi intengo yezinto iqansile. Amafutha ungananzelela awukubhekisela i2 liters namhlanje ku around 35-36-37 pounds. Kwezinye indawo vele ezitolo awuyitholi, ayitholakali vele uyayidinga uyiswele. Lapho uyithola khona iyabe ikhona lapho. Bese sikhuluma ngempuphu, impuphu la iqansile kwanokuthi vele uzokuzwisisa ukuthi uzananzelela usikhuluma kanje kathesi i-50 kg kwezinye indawo kuma-250 kusiya kuma-300 pounds. Konke ama-10 kg kukhwelile but kwezinye indawo impuphu yakhona uyayidinga uyiswele. So ke kuyadengisa ukuthi ngalesi sikhathi abantu kathesi siphakathi kwehlupho olukhulu eZimbabwe ngoba iqiniso kwayo lokuyenzakala abantu imali zabo zokuhola ama salaries azimele endaweni yakhansi. Ukhona phela umuntu ezimbabo athe sohola $300 kodwa yethola impupho okuthiwa i-50kg la i-$300. Umuntu lo uzadlani kakathi kakabhadala irenti kakathengi lutho usesebathenga impupho ophelela khonapha. So ke ilizwe lethu hayi abantu liyabahlukuluza and leqhuya libahlukuluza sibona ungathi owalesi sikhathi abantu bakhathele sibi.
Impuphu ke yona ebikwa ingasatholakali ezitolo abantu manje bathenga ngapi benzani?
Impuphu ayitholakali ezitolo kodwa wathi singakhali izitolo sezivaliwe ntambama usuyibona futhi sikhona ebantwini laba abathengisa ensitha abe singathi nayi black market. Bona banabantu yabona sebelayo sebeyithengisa. And kuyakhanya abantu abana bayithengisayo babe impuphu vele bangayithathanga. Iqiniso yikuthi kuloku kunazeleka ukuthi izitolo yizo ezikhuluma impuphu leyana zinike bona bona abantu abathengisa phandle sebethatha imali enye esabekayo engaqedakaliyo besenza imali eningi. So ke kuyatshengisa ukuthi ilizwe ezomnotho ezingamanga kuhle lenza kube lokugcwelegcwele okuningi lokugama okuningi kube le exploitation ukuthi labantu abafuna ukwenza imali ngendlela eziphezulu ngesikhatshana bazenza.
Sase sizwa njalo ezinye inhlanganiso ezigoqela eyakho yeZCTU labanye nje besithi bazatshengisela ukwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ngempela ezomnotho lokho eziqhubeka zibhidlika.
Okuyiqiniso yikuthi abantu khathesi akusadinga umuntu wokuthi kumbe iZCTU kumbe mara zaqoqa abantu. Umumo lesi ubona indosizazenza and uhulumende nxa engananzelelanga sizabona into ezesabekayo khona abantu sebezenzela bakucabangayo. Ngoba kade usumele umuntu uthi amemeze lingenza lokhu lalokhu akusasebenzi. So ke sibona ungathi ngomume sesikiwe hayi abantu kade sibona ngathi sibili sesike kucinga abantu abasakwazi bayenga. Le msebenzi nani bangagcina bengayi ngoba abantu abasenelisi. Nokuthi ukuthi kumbe kalo kuyi-stay away. Abantu abasenelisi ukuthi bathwele ezomali zokugada. Kade sibona lokhu sabona amabhasi e-50 cents. Abantu bayame line lapha bathola umuntu emile siyafika endlini ngo-10, 9 ebusuku elo line elibhasi leyo.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Vindi umgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi iqula lebhanga leInternational Monetary Fund liselizweni ukuzohlola ukuthi inhlelo ezimele zilandelwe nguhulumende ezeStaff Monitored Programs ziqhuba kanjani. Iphephandaba leHerald lithi usikomitshi wamapholisa mnumzana Godwin Matanga usexwayise uZulu ukuthi lanxa elelungelo lokutshengisela lokhu akutsho ukuthi kumele abangele kudlakela. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yisanibonani, injani balaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 abahle. Hayi, ngiliso wamambono nami. Ye ngendaba kuhlaselwa kwabantu bokufika lapha eSouth Africa eMzansi. Liyahlupha kakhulu idaba lolu ngoba ngokubona kwami ngibona ngathi uhulumende walapha nguyo ogqugquzela lokho ngoba la bantu bayahlasela abantu phambi kwamaphoyisa njengakwenzakele izulu bababonile uma besuka besiyohlasela bababonile kodwa abazange bayenze lutho abafuna ukubabopha bayenze lutho kusho ukuthi bayayivumela le nto le. Besingathi United Nations sicela ngathi ingaqinisa isandla ukuvikela abantu abakuleli lizwe ngoba kabazizelanga baze nesimo esisemazweni abo. Uma ingazivikela kakhulu kumbe yenze uhlelo olungcono lokuthi kumbe imali kufanele beyenzela ilizwe leSouth Africa ama-sanctions, belifakele ama-sanctions ngoba sokukhanya kuhlukumezeka abantu abangenzanga lutho. Abantu beSouth Africa bayadelela bazenzela intando yabo. Kuyakhanya ukuthi amaphoyisa ayisapota lento ngoba ubheka icele layo ngumZulu ngoba inzondo isuka kahle kahle ebantwini bohlanga lwamaZulu. Amahosteli wonke la agcwele lapha eSouth Africa yiwo adala leyo nto leyo. Kwamanye amaprovince akwenzeki la seJoburg lapha basuke eNatal bezoyenza lowo msindo kona lapha eJoburg ukubonisa ukuthi umZulu vele inguye oneproblem. Lokungayi esikolweni kwabo kunokuyikho okugqugquzela leyo nto leyo. cela abantu ba komanya amazwe bezama ukuthi bebambane nama opposition party mangabe awayisupport lento le zama ukuthi ayisukumele ngoba kuzaze kumoshakale kuyazi mase kuqala ukuphindiselelwana nabantu bokufika sebeqala ukuphindisela kuzoba buhlungu kuzokufa abantu abaningi so uhulumende kazama ukuyisukumela lento le hayi ngokubhubha kukamongameli umgabe owayengumongameli hayi thina kulisinikeza stress sibona kuyikuthi mans one problem ngoba imali yeZimbabwe kade iphelela kuye ebhize lokhu elathiswa izinto ezingakhanyiyo kudlalisa imali yelizwe imali yelizwe okunguye vele owayimotsha wayigqidayo nezanupf yakhe hayi yena akahambe kahle umdala vele asinandaba naye thina njengabantu basesindebeleni babuhlungu kakhulu ngento ayenzayo egugrawundi ebulala abantu kayasihambile vele asidingi lokuthi asimkhaleli lokumkhalela uNkulunkulu yenze kahle wamthatha nabo banabo abaseleyo omnangaka nabochiwenga behlukumeza abantu kumele bahlale beyazi ukuthi uNkulunkulu babhekile bazomlandela ukhulu wabo uyabona.
Hello Studio 7, ngiyalibonga badala ngemsebenzini eliwenzayo ngaso sonke isikhathi ukuthi sithinta lisitsho nje ukubana lathi sitsho kusenhliziyweni zethu ngoba lapha kwelakithi akwenzakali lokhu ubona ukuthi we ukhululwe la ukuthi ukhuluma kusenhliziyweni yakho hhayi abakuvumi lokho ngoba akwazi ukuthi kusenhliziyweni yakho nosenhliziyweni zabo kuthiyene saka akabavumi ngoba siyabonga iridweni ekhululekileyo esikhululayo lathi ukuthi sikhulume kusezinhliziyweni zethu. Ngingena kudaba lowayengumongameli uRobert Mugabe ngithi mina ungabe usebhayibhileni kuyathiwa ukubana ungaze wafakazela owangakwakho amanga kakukhuluma iqiniso ukuthi uMugabe wayengumbulali uMugabe ilizwe lapho elikhona ngathi isandla sakhe uMugabe nguye wancindezela abantu zonke izinto lezi awuthiwa abamzamo abambonga khona laba abambongayo ngamanye amatsotsi ankhona uMugabe into ayezenza abambonga zona njengokweminda lokhu okweminda lokana wakwenza ezama ukuzidifenda ngoba wayesebona ukuthi i-MDC sikhona size ngamandla so ngumuntu wamaqinga wayenamaqinga ukubana azidifenda yalesembusweni hhayi ukubana wayefuna ukupha abantu umhlabathi ngathi siyabona lalowo mhlabathi abantu bangwane abaningi bakhona bewuthathile yabona.
Hayi siyabonga lathi labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela abalaleli lingathuki njalo imlayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu. Kwezenzakala kwele Melika bekule ngxoxo mpikiswano yamalunga ebandla lama-Democrats izolo ebusuku amalunga alithumi yodwa aphikisanileyo ngemva kokusuka kwabanye abalithumi ngoba bengenelisanga ukuthola usekelo lwemali kuZulu. Okhokhela abazancintisa laba umnumzana Joe Biden uthwalisane nzima lo mnumzana Julian Castro bephoselana aqhatha.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngendlu besithatha besifakele indlela chabombe.
Udlakela lwezokucwasana ngobuzwe kwele South Africa seluthiye amakhulu abantu bokuza sebeyimhambuma okugocela lezalwane zeZimbabwe. UBenedict Nhlapo uxoxa abasemngceleni endaweni eziphephileyo lalabo asebebuyela kuyibo ngenxa yalolu dlakela.
Lomsindo ohlangabezana lawo emnyango nxa ungena eholweni yetsolo elokishini lekatlehong edolobheni lekuruleni elingcinelane lejohannesburg liholo igcwele phambi ngabantu labantu ababo ababalekele udlangela lwezenophobia elokusini lemikhukhwini yaseMandela. Unkosazana Polite Moyo leminyaka engamajuma amahlanu labantwana abathathu ngomunye wabeZimbabwe abaphose bafike ikhulu abahlala kule iholo. Ukuthi ngeviki eyandulelele epheleleyo izakhamuzi zakwele South Africa kuleli lokishi zivuke seganga ngovivi zabathanyela okwengcekeza.
Bathi silininga only 3 hours libe lingasekho la. Bathi ngo-10 siyangena door to door wonke umuntu ongaphandle kaphuma. Sabaleka saye police station. Sesikhona ngale police station sabona sokubamba intuthu sokutshisa impahla zethu.
Lokhu uthi sekubaphendule baba izicele zokugcina.
Asiyamali asilaluthi yithi nje siphume nje simsulwa kwakudla kwani kwani kwani. Owuthi lanxa sicabanga ukuya ekhaya uyazibuza ukuthi ekhaya siqalisa ngaphi. Konke imbiza imigani yonke into yethu kankomso konke kufele khona pha lapha ade sihlezi khona.
Lapha-ke kule iholu balala beqamele imikungulu yabo omama kwelinye icele obaba labo kwelinye badlela lapho betshone lapho kanti-ke labantwana badlalela lapho.
Uyazi ukuthi i-stress engilaso nxa ngicabanga i-property yami enye bengakayisebenzisi nje i-property esanda ukuthengwa ibekiwe kundlimaza kakhulu ngaphakathi kwami. Ngicabanga ukuthi yona leyo mali yokuthi ngiphinde ngikudinge khona lokho kade sengikudingile ngizayithatha ngaphi angisebenzi. Besezo ukuthengisa nje ngizithengisela ama-vegetable ngenzo ungumsika bachithile konkani salanga la next.
Umnumzana Isaac Sithole Mabandla ngomunye wabalitshumi lambili abalahlekelwe zimpilo zabo kulokhu kuhlasela. Yena-ke kwathi ngemva kokuhlaselwa ebusuku belele wathi ezama ukubaleka bambamba bamkhanda ngamatshe lezigodo bamtshisa waze wafa. Umfo wabo umnumzana Langton Sithole Mabandla uthi lesi sehlakalo sibatshiye bezondile bedanile benhliziyo zivuza igazi kodwa usizi ukuthi akuselanto abangayenza ngaphandle kokuyangcwaba umfo wabo ekhaya.
Kufa uchipolwa kana kuti kufa uchite zvekupiswa.
Kufa ukhandwa loba uchiswa kubuhlungu okokuthi lawe ufa usozwini. Kubuhlungu kakhulu kimi ngoba imuli yakhe isisalele mina.
Saka kusara kwaite vana nekusara kwaite mhuri zvese zvakutasara neni.
Ngenxa yalokhu kuhlasela amakhulu ezizalwane zakwamanye amazwe asebhalisele kubuyela emazweni abo. AbeZimbabwe abedlula amatshumi ayisithupha, abeMalawi abedlula ikhulu, labeNigeria abadlula amakhulu ayisithupha bayingxenye yamaqula aphakathi kokubuyela emazweni abo. Uhulumende waseNigeria useqalile ukuphindisela izalwane zakhe emuva. Isizalwane sakwele Nigeria ukhethe kwaziwa ngokuthi umnumzana Nicholas ngomunye wabebe kuqula nakuqala.
It's better I rather die in my country than die in South Africa country. Like
ungcono nyefela elizweni lami kulokufela lapha sengathi aziphelelanga ekhanda. Ngilahlekelwe zimota zami lebusiness lami.
I lost my car. I lost my shop. I lost everything.
Iningi-ke labeZimbabwe bathi njengoba isimo ekhaya sesisibi okwedlulisa amalawulo bazahlala balinde loba yini ebuyayo ngoba bengabuyela ekhaya lakho bazagcina befile endlala. Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudaba lunye. Lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya udlakela oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umongameli webandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi izikhalazo zezizalwane zeSouth Africa ezokuthathelwa imisebenzi lamathuba atshiyeneyo azifani na lezikhalazo zezakhamizi zesigaba seMathebeleland ezithi lazo zithathelwa imisebenzi ngabavela kwezinye izigaba zelizwe.
Kuliqiniso ukuthi abakhala ngakho lapha eSouth Africa yikho lathi esikhala ngakho ekhaya. Loba nje singakhuthaza ukuthi abantu kababulalane. Okokuqala ngizokhuluma nge-SADC, ngibe sengikhuluma lange-African Union. Ngicabanga ukuthi iy'ngatsha lezi zombili ziyehluleka ukulungisa udaba lolu ngoba okokuqala okwenze abantu baseZimbabwe particularly abeMathebeleland babuya South Africa yikuthi kulo hlupho olungalungiswanga kusukisela kudala olwegugurawundi olwadisplaysa abantu ezi-80s bazogcwala eSouth Africa kwasokuqhubeka nje ngemva kweminyaka yabo 2000. Uthola ukuthi amazwe se-Africa, especially eSadc, bayabehave as if akulanhlupho emazweni alaba bantu ababaleke bazogcwala eSouth Africa. Ubusuthola ukuthi sebeqala ukusola isizalwane seSouth Africa makhuluma ngokuthi ziyathathela imisebenzi lamathuba amabhizinus. Not only that, siyananzelela ukuthi kulale crime eningi lapha eSouth Africa ogoqela le fraud lokuthengiswa kwama-drugs and all those things. You find that ezinye zalezi izinto ezenzakala eGoli ama-crimes kukhozwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Usithola ukuthi sicabanga ukuthi ngalesi sikhathi ngabe amazwe e-Africa ama-presidents alabo abantu abathi khona bagcwele South Africa ngabe yibo abaphitheka ngokulungisa ukuthi amazwe anje abo-Nigeria labo-Zimbabwe omozambiki omalawi labo bonke abagcwele South Africa kulunge emazweni abo ukuze lezi zizalwane zingatholakali sezihluphana labantu be-South Africa labo. But uzathola ukuthi ama-presidents wona lawo akulungisi lokho ngoba bangabantu abangabahuquluzi benotho abangelandaba lamamasizi abalendaba lempilo zabo lemnotho wabo. Esesicabanga ukuthi thina i-SADC le-African Union ngama yabo nje ama-leaders ama-countries but abangalani lo sapho lwabo oludubekayo.
Ubona ungani bengasuka bona bokuza ilizwe le-South Africa lona leli lingasala linjani njengoba sisizwa ukubana abokuza yibo abaziphetheyo?
No, ngicabanga ukuthi baba amazwe ngamazwe aba labantu vele esingathi thina ngama-experts kolunye uhlangothi kumbe ngama-professionals kolunye uhlangothi. But engunanzela osokusenzakala e-South Africa uthola ukuthi layo imisebenzi kayisekho vele e-South Africa sikhuluma kanje. Ngikhangela kakhulu abantu abavela kithi eMathebeleland. Ungakhangela bagcwele Hillbrow, bagcwele kubo Uville, bagcwele kubo Soweto, bagcwele kubo Thembisa. Ungakudingisisa abaningi babo kabasasebenzi ngendaba yokuthi imisebenzi vele ayisekho ngenxa yokuthi ama-foreigners semaningi lapha e-South Africa. Engicabangayo ukuthi kube kuthiwa amazwe nalawo e-Africa esikhuluma ngawo ukuthi kawacilani bona bezinkokheli, uthole ukuthi singakhangela ngelizwe elinjengeZimbabwe. I-SADC labo-AU yibo bagijima bangindezela kumbe bafakazi ukuthi eZimbabwe ama-elections abe-free and fair every time nxa kulama-elections. But nxa kuliqiniso ukuthi ama-Zimbabweans avota kuhle njalo ekhetha abakhokheli ababafunayo, abantu baseZimbabwe babalekelani eZimbabwe. Uzathola ukuthi babalekela ukuthi akulamsebenzi kulocuku hlukunyezwa lokhu lalokhuyana ngoba amazwe e-Africa abakhokheli bawo sebengabantu abaqamba amanga abangalani labantu abadubekayo abalani lokuzinothisa. So engikutho ukuthi mina lanxa abantu laba bekhona lapha emazweni laba uzathola ukuthi iningi labo akusasizi kakhulu njengalokhu ukuthi kudala umuntu wayehaya afundisa kwelinye ilizwe besiya ngudokotela welizwe ngenxa yokuthi kulamathuba anjalo kuyi-government to government agreement. But kakhesa abantu sebezenzela njalo uzathola ukuthi abantu basekhaya kakhulu eMathebeleland abaningi babo banamaphepha angabenza ukuthi babe lamaphemithi okudinga imisebenzi ngabantu ababuya ngendlela zabo ngenxa yomumo osekhaya obathwalise nzima.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa esigqibela-ke inhlelo zethu lapho ebesihlaziya udaba lodlakela oluqondise kwabokuza e-South Africa i-xenophobia.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela
Usiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku. Besithatha besifake lindlela.
Usiwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki, siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku.
Vesi chacha vesi fareli ndeva
Ithabo labanqobi yiloke kade lisiphathisa ngengoma yalo ingoma yahlatshelwa ke ngesikhathi sika Thabo Mbeki esangumongameli. Hayi silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Libe lusuku oluhle lempela viki elijukela.